uhlelo lweproject Vote 263 lukhangene lokuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka ka-2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zangalezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi walenhlanganiso umnumzana Yangason Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo.
And we implore them to be the change they desire and also present themselves for
part. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ngokuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota okubalisa abatsha. Kumele bazi ukuthi kulilungelo labo, kutsho uMadede. Uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo oselizweni uyavumela abatsha ukuba baphathe kwezombusazwe, njalo kumele uhulumende aphumele inhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama-birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo, ngoba kulilungelo likazulu wonke ukuba avote. Abatsha balwemukele ngenjabulo uhlelo lolu besithi lubabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. Umnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe ngobuningi babo bevota, enelisa ukuthi kube lenguquko, ngoba umqondo wabatsha lomqondo wabadala kuyinto etshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto etshiyeneyo labo abakhula dala, abadala bethu abayibo abazali bethu njalo. Kho kathesi thina abatsha salela amapiano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngilisela ngayo amapiano senze njalo lasekuvoteni hambe ngobuningi siyevota.
Lokhu kugcizelwe ngomunye osakhulayo uPierre Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisi ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota yiludaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. I-information nambona uhulumende efake information eningi ngokwakathesi. I-ZEC ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi ngendaba yokuvota, njalo abatsha baphanjaniswa indaba yokuswelisa.
Ezinye iingcithi ezicubungulayo zombusazwe zithi uhulumende we-ZANU-PF akanasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esesaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa okubandla le-ZANU-PF umnumzana Jairo Sincube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akutsho ukuba umuntu engavotela i-ZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo.
Abatsha abaningi kuleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha okuba bavote. Abekomishini ye-ZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu ezicintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.